udubo lokusilela kwamanzi kobulawayo selusenza uzulu walelo dolobho ahlalele evalweni ngoba esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa yokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Ezinye imuli zibonakala zisiya kukha amanzi emfuleni egeleza ingcekeza ukuthi bathole amanzi okusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Sifiso Chuma uyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebesebenzisa ezinye indlela ezizadala umkhuhlane.
Kuswelakala kwamanzi kuludubo olukhulu njalo sekusesabisa ingakhuluma sikhangele indaba yabokhorela ehlala sizizwa sibezwa kwamanye amadolobho sizabezwa lakhona lapha ngendlela zokusenzakala ngayo. Abanye ubulongo bababuhloniphi ngababazi ukuthi bayagqitshelwa nxa ethe wathi ukuzincede esendleleni. Manje-ke lezi nsuku amanzi engekho ukuthi aflashi emaphepheni sihlangana bendleleni kambe kuzakuba yikuyini.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi selokitshini le-Cowdrey Park uthi sebelamaviki ambalwa bengelamanzi.
Bakithi sizwile ngendaba leyo yamanzi bakithi, hheyi sesesabela yona imikhuhlane bakithi, impukani lani, i-typhoid laba. Ngayo i-Cowdrey Park bakithi bazama ukusigebhela imithombo nje, at least ama-section nama-section ebe le mthombo ngoba hhayi ayaya sizwile bakithi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhula layo owenzini welobhengula uthi kudingakala ukuthi abantu baphiwe amanzi loba kanye ngeviki kodwa lokhu.
Hayi, indaba yamanzi le ibuhlungu le. Xa abantu bengaqeda iviki yonke bengelamanzi njalo kungela bhawuza ebuyayo ukuthi nika abantu amanzi okunatha, kubuhlungu kakhulu le. Ngabe i-City Council iyazama okungcono wayo sibili ukuthi at least nxa yehlulekile inika abantu amanzi kanye ngeviki.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ethe uzaphendula imibuzo kodwa ubelokhu engaphendulanga. Ikhansili yakobulawayo inikeza uzulu amanzi kanye ngeviki kodwa iningi lithi langosuku amanzi kufanele aphume empompini awafiki. Okwamanje inhlanganiso ezizimeleyo ezingamachumi amane lambili i-42 zisebenzelana lekhansili yakobulawayo ziphathisa uzulu ukuthi athole amanzi. Ugwalo olukhitshwe yikhansili yakobulawayo luveze ukuba inhlanganiso lezi ezigoqela i-Dan Church Aid, i-K International, i-World Vision, le-Plan International lezinye zisebenza ngaphansi kohlelo lwe-Water Sanitation and Hygiene, i-WASH program, njalo zaqala lolu hlelo ngesiphangephange ngemva kokuqhamuka kwesihudo kobulawayo. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela manzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidi eziyisichiyagalombili zamadola emelika i-$77 million ukuthi lulungisiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisichiyagalombili zamadola emelika i-$8 million kuphela. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.